lokhu kawusoze kwakwenzakala. Akuthi nje ngikunike umzekeliso, lokhu esatshaywayo ngesikhathi segugrawundi njengabantu bemandebeleni Midlands, Manicaland, Maswingo, thina lapha emandebeleni njengakobulawayo, lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivotele, okutshengisa ukuthi silokhu sisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu. Namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngaphi, asinamaphepha atshengisa ukuthi khona ngisizalwane saseleli lizwe. So bangatshaya baze bafike lapho abafika khona, kodwa esikutshoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidiniwe ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizano abangahloniphe ilungelo lethu njengabantwana beseZimbabwe.
Kodwa injongo yabo iyakhanya siludungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubandla lezaphu, akunjalo?
Hayi, kucacile sibili, kakubuzwa sibili, ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekunomanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF. Sathi hawu mayuyu, kushuthi sokunganyeno, ngoba ubaba uNkomo wayesebonile ukuthi hayi bo, igazi elichithekele labantwana leli kungcono kavume enze ukuthi abantwana bangabulawa. Kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngesakubona izolo. So singeke saphinda indaba enjalo, ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo, njalo sebephinda into yabo yezaphu. Thina sithi hayi bo, kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathi ngeke salivumele likwenze. Njalo kumele ube kwazi kids, saba le-ground operation Mrambathina, operation wavotela ngapi, operation Malunkonde, esidiniwe ukutshaywa lokhu esathiwa ngo-1980 yinduki MCC leni. So singaze siyekele ukulwa, singaze silwe, siyafa kuphela, kungcono sife sizamile.